Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 13 Nhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zesigaba seMathepelelen North zicela uhulumende ukuthi aziphathise masinyane nje ngoba indlala isibhakile kulumango.
Uzakhangela ungasuka kobolambo uze uyobamba iwangi, akula lutho olusemasimini khonapha.
Kusasa lilanga lothando ele Valentine's Day, silengxoxo ngaleli langa.
Yeah, well, abantu balelungelo lokukhuluma imbono yabo because i-counseling yabantu.
Izakhamizi zedolobho le-Victoria Falls zikhala ngentengo yezitanda zokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zesigaba seMathepelelen North zicela uhulumende ukuthi aziphathise ngesiphangiphangi ngoba indlala isibhahile kulumango. Izakhamizi lezi zithi indlala isifike kusibanga esibi kakhulu, ngakho ke zicela uhulumende aphange aziphathise. Sixoxele sakhamuzi sedede umnumzana Stanley Dorima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indlala inkulu kakhulu, ukhuluma iqiniso Chris. I think ya uhulumende kumele enze something at the soonest, otherwise we are sitting on a time bomb. Uyabona abantwana, uyabona ngokuhamba kwabo esikolo abasahambi njengolokuyana isikhathi sikujayela. Abantwana nxa besuthi ukuthi bayahamba ngomvulo kuyofika ngolwesihlanu behamba every day esikolo. These days umntwana uyakutshela ukuthi ikhanda lami libuhlungu, lokhu kubuhlungu, indlala yenzisa konke khonokuya.
Manje nxa ukhangele wena ikakhulu khona ngapho endaweni zabo Victoria Falls labo wange, baphila njani abantu, baphila ngani?
Uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ngokokuthi bayaphila ngokuthi kulama non-governmental organizations anjengo World Vision. Yibo ngesinye isikhathi bayasebenzisa ezinye iindlela zokunceda labana abanye abantu abalupheleyo, labanye abangela izeningi amanzi izini wona wokunatha nje sini. Yiyo indlela abaphila ngayo because uzakhangela ungasuka kobolambo uze uyobamba iwangi, akula lutho olusemasimini khonapha. Ungafika ungasuka ewangi usiyothi komathethi umumbi uyachakaza ujust some 70 kilometers kusuka eground. So uyala ukuthi akunzima okuzwayo.
Ye, umbuzo wami ngothi wena baphila njani abantu asithi bavuke lamhlanje ekuseni lisiye tshoni ilanga kuvuka elinye, babe bephile ngani?
Uyana ukuthi njengakathesi kunzima, I can't tell ukuthi bayaphila njani whether ukuthi bayanathe amanzi because la even wona umunyi wona ngokwawo kathesi vele mulutshwani eziyindawo kawukho.
Lo ke ngumnumzana Stanley Dorima, isakhamuzi sedede esigabeni seMathepelelen North, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. Kusasa lilanga lothando ele St. Valentine's Day. Leli langa linanzwa ngabantu abamazwe achiyeneyo minyaka yonke mhla ka 14 Nhlolanja. Lo umnyaka njengoba uthiwa ngesilungu yi-leap year, kutsho ukuthi amantombazana yiwo amele athengele amajaha iziphiwo kumbe khona ukuwaqoma nxa uthando lungakalumathi. Ukuhlaziya leli langa uPraxedis Jeremiah, Studio 7 uxoxele uKhansila Mpokiseng Sibanda oyinkayi okhuthaza ukuthi laloba bunzima bukhona abantu kabazame ukulondoloza uthando ngaleli langa.
Abantu abathandanayo kumele izikhathi zizonke babe ngabantu abalothando olucacileyo olunakho kumzela omunye wakhe elumnakekelayo, ngoba abantu abathandanayo bamela ngabahlukuluzane. Abamelanga babe ngabantu lokuthi bazi bafike ekuthini behlulane ekukhulumisaneni, bazahiye emthini bazaqiniseke ngenengozini ukuthi babulalane.
Ukhuthazani ngakho ke ukuthi abantu benzeni ngalezi zikhathi zobunzima kunje ukuze uthando lulondolozwe ezimulini kanye laselizweni lonke.
Mina engikhuthazayo ukuthi noma siphakathi kokunzima noma siphakathi kwendlala ngicakathekisa ukuthi abantu kabathi lo abe lokunzima bahlale phansi bakhulumisane omunye nomunye njengomuntu nomunyeni wakhe. Bazisisane njalo ukuzehlisa kuqakathekile vele empilweni nezolo bevele kuqakathekile ukuthi umuntu kwazehlise omunye nomunye ukwenzela ukuthi impilo yethu ibe ngcono. Njalo yayomunye noni ma yetholile kangenzele atshengise uthando lwakhe lami ngiyenzele kahle ngitshengise uthando ukuze nemuli yethu khule kuhle ngoba nxa kungela thando phakathi kemuli imuli kayithokoze. Njalo abantwabethu bakhula belokuzwakuzwa ngokho kufane sikwenzeka nxa sihlala sisilo kuthi kwenza abantwana bathi ithithi kuvele kuphilwa njalo uzabona labo loba sebezala sebetshengisa ukudlala besile ukuthi mina ngikubaba kumyaphini ngumama ezonzakhona khona sikwenzayo.
Lo-ke bekungukhansila Mpokise Sengisibanda oyinkayi ekhuthaza uthando ezimulini kungxoxo wayenzelo Praxedis Jeremiah owe-Studio 7. Izakhamizi zedolobho le-Victoria Falls zikhala ngentengo yezitanda zokwakha izindlu. Leli dolobho lilohlupho lozindlu okubangele ukuthi umanisipala aqale ukuthengisela uZulu izitanda ezokwakha izindlu zabanengi ama-high density kunye lezabalutshwana ama-low density. Sixoxe lo Councillor Etias Mambume ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeah, well, abantu balelungelo lokukhuluma imbono yabo because i-council ngabantu. But thina imbadalo esifelayo kuba ngabe imbadalo eyavi approve budget yethu ende ungazama ukukompare ama charges ethu as a council with other councils in Zimbabwe uzathola ukuthi khona we are actually cheaper than other cities.
Ama stand la angapi njalo abiza malini intengo yakho?
Utholakala ama stands awe high density, ama stands awe low, ama stands awe medium density. So ama stands ikakhulu akhanya esinda abantu in terms of intengo yangkhona ngama stands aku low density.
Ayenza malini?
I-council ikhangelele $10 per square meter and ngokubona kwami through in ama budget consultations esayenzayo abantu kumbe abamela abantu bavuma ukuthi $10 for i-low density yi-price e-reasonable kakhulu.
I-high density ke?
Yeah, density we are looking at a price of $7 per square meter.
Istand esingakha indlu i-4 roomed singayenza malini?
Istand esingakhwana i-4 roomed house singakhwana e-stand esile size engange 200 square meters. So if you do your mathematics konapo uzathola ukuthi 200 times let's say $7. We are looking at 1,400. Singakafaka ama charges and other ancillary charges that come masinika umuntu iland.
Lo ngukhansila Etias Mambume owedolobho le-Victoria Falls. Sobekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-Victoria Falls. Abasakhulayo abavela eKhezi emangweni wakonhlupho sebesungule uhlelo lokuphathisa izikolo kulumango oluthiwa Hlupho Development Project. Sebephathise izikolo eziningi kakhulu kulumango osokwenze amatitshala labantwana bezikolo bafunde bekhululekile njalo bezinzile. Sixoxe lomnumzana Edwin Mlilo omunye wabasungula lolu hlelo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Iproject leyi sabona isikolo sakhithi ukuthi laphana akula secondary yakhona ayikho developed njalo amateacher kahlali kiyo. Sasesikhuluma ukuthi singabantwana esafunda khona lapho sasesihlangana sakhuluma ukuthi ngcono sizame ukuthi sivuse isecondary yethu.
Okwamanje selincede kanganani?
Okay, okwamanje ngithi saqala ngeproject yakuqala eyahamba kahle kakhulu yajabulisa abazali. Lamanje masifika ekhaya abazali bajabula kakhulu ngoba sayenza i-prize giving sanikeza abantwana sasi labantwana sinika abantwana ama prizes ukuthi opasileyo lo smart into ezinjalo bathola ama prizes amahle kakhulu sase silandela kulama class amabili laphana esikolweni ngalandzelela i secondary le la is form 1 to form 4 kodwa kulama class amabili sase siyipenda isikolo lesana ukuthi sibukeke ngcono sithe siqeda ukuspenda la lapho abadala lakho bajabula kakhulu sase sifona ukuthi kuthi ukuthi abadala into le bayithanda then sase sithi ngcono sike siba siyakhele isikolo i cottage ngoba isikolo lesa asila cottage then sase siyakha i 5 bedroom ye cottage saqeda si ipendiwe nje ngikhuluma ngo December ipendwa isiphelile manje ama teacher asehlala kiyo manje
ye ngaphandle kwenhlupho school ezinye izikolo ezincedayo ukuthiwa kuyini
okay kuthi ukuthi kulenye i project engiyenza ndofo wethu use UK kuthiwa i K and Bond Foundation sesincede isikolo ezingu 6 ezingu 4 zisekezi khona lapha eduze lalapha engikhulele khona kuthiwa inhlupho primary ulandele ilingwe primary kuze iBD primary lenyashonge primary kube sifisa la isecondary nale kuthi ukuthi sabona ukuthi abantwana badlala ibhora behlupheka abanye bengagqokanga impahla ezikahle ezibhora nesabathengela amakhithi kusukela enyaweni izicathulo zebhora lamasokisi lamakhithi okugqoka abasponsor
Lo ke ngumnumzana Edwin Mlilo owenhlanganiso yenhlupho development project obekhuluma icingweni le studio 7 ese Dublin kwele Ireland.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080. La ku 15775 kilohertz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Sethukani Sibanda ohlala eMakhandeni kobulawayo ukuze asichathisele okuningi okubhekane labo mama. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga. Ngiyenze ama researches amaningi ngikhangela omama. Omama basithwa ukuthi obaba kabasebenzi. Ezikhathini eziningi kusebenza omama. Inhloko muzi ngubaba njalo ngasokusebenza umama lo thando liyaswelakela endlini ngizavuka ngiye emsebenzini nxa ngithi ngivele emsebenzini ngithola amagesi sephelile ubaba uhlezi khona phana ngiza kuza ubuhle ngokuthi kathe sothi ngithi ngeke ngiyebasa umlilo ngithola le nkoni zangu khona kaziko ngidiniwa ngivele emsebenzini akula nkuni amagesi sephelile sewile sokumele ngihambe ngiyedinga inkuni inkuni zangu khona ngizazidinga ngaphi kobulawayo kusedolobheni la. Sokumele ngithale nzima kakhulu even umama ongasebenziyo kathesi kunje wonke umntwana yabe khangele wena izikulu fisi asisakwanisi ngitho lokuthi ubhadalele abantwana abathatha isikulu fisi ezikolo abaxotshwa bexotshwa kundalo kubuya ama-debt collectors afuna afaka futhi enye into kani imali yabo futhi khonapho ungathithithi sengithole egumbi okuyi-$30 ekela ngiyebhadala ama-debt collectors sekubekhuphe i-$14 yabo usubhadele emalini vele kubabe kufanisa awubhadalanga so sithwele nzima kuvele akuholwa eZimbabwe lanxa usebenzi
ke sibuyele laphana elikhulume khona ngokuswelakala kwamagetsi kanye lenkuni luhlupho oluvamileyo yini lolo
kathesi-ke amagetsi kasacitshacitshwa kangako but i-cash power isithwali senzima ngoba kathesi kunje imali kayikho sokumele ngiyethenga amagetsi ngingathenga amagetsi lawana angisa ayini akusela mntu ayinayo unga-ayini amagetsi angikhona aphela akusela mafriji ungalayita ifriji amagetsi angikhona ayaphela vela akusela mama okhanye esimathi njengakudala ngoba kathesi kunje awusapheki inkobe awusapheki lude awusapheki ezizinto lezane ezigcinileyo lokudla kwangikhona sesisidla ukudla okungavuthisisanga lesithola sangikhona sesidlaisithola esingavuthisisanga ngoba ungafuna ukuthi upheke izinto zokuthi ngidle sibiling colis awusele amagesi aya usewile amagesi sithala nzima futhi le mali yangikhona yabungelayo ikhesh yokuthi yethenga amanye izinto eziningi sihlezi emnyameni
amanzi-ke umuntu wabengabhadalanga waqedisa isikwelede kucouncil
amanzi ayavalwa sibili njengalasemzini wakithi emakhandeni izibhorane azisekho asilazibhorane so kuyabe kumele uyecela emalayinini kunobunzima obukhona sibili nxangumama
laphana likhuluma ngalaba abahamba bethonisa izikwelede ama-debt collectors nxa umntwana engabhadalanga kafundi yini
but izikwelede ziyabuya ama-debt collectors abuya ukufunda iyafunda sibili but isikwelede sangikhona siyabe silokhu sigenerata sisiya phambili ngoba oyivini ungazi ubhadale anti ama-debt collectors laba befuna imali yabo isikolo laso sifuna imali yaso so kuyabe sekungani isimbazwa kusatheli kufuna kukuqeda lo moya wokuthi ubhadale
nxa lisithi abanye omama abanye bayasebenza kukanti obaba bengasebenzi kungabe kubangelwa yikuyini lokho
ye nxa ngikhuluma ngokusebenza ngitho ukuthi omama even ukuhamba ukuthi uyathengisa nto ikusebenza even ukuhamba ukuthi uyaklina endlini yomuntu ikusebenza but obaba imisebenzi yabo inlutshwa kukalutshwana ukuthi uba bahambe ethengisa kukalutshwana ukuthi uba bahambe ayeklina endlini yomnikazi amasekthari avala kube sokusiba lobunzima obukhulu khonapho ukuthi umama nxa esebenza uba bengasebenzi yuhlupho olukhulu uyaqiniswela lokuthi thi umntwana kalabhuku ngoba ukwazi ukuthi vele kalamali anti ubaba ucine ephonge uzonda lezinto ezincane ezingaqondakaliyo nje ecine zonda ukuthi umntu angaphonge ubuya angathi ekuhle ubona ngani kumbe nyakazwanga ukuthi yebo ubaba sezitshela ukuthi ho ngoba yena nguyosebenzayo yikho sesithi yebo mina ngikhona even ungabuye ucela something ungathi hhayi lokho akukho abe sezonda khokhona ukuthi wayi wena uthe khona akukho ungazange undlele ngoba wena ngosebenzayo uyabe sephonge uhlala la nxa likhona kusela ngxoxo ekhona njengokuba nga uyasebenza yet nxa uba besebenza nti even angaka aphume abuye lobo i-$50 uzabona mhlanokho yabantwana iyabe khuza kuhle kuhle sibili lawe engane kumnandi khokhona ukuthi babe engane yaku-advisor something kodwa nxa engalalutho vela kula-advisor akunika yo kuwe kuyabe kukuhlupha ukuthi la nxa ngiyasebenza la nxa ngasebenza ubaba yinhloko yomuzi anti lami ngiyabe ngifuna something from ubaba anti but yena engatsho lutho ephonge uhlale ethuli ngenxa yokuthi wena mama ngosebenzayo yena kasebenzi
ikusasa-ke liyibona injani kuyini ebelifuna kwenzakale
kumbe senza ngenise ezinye izinto ade ngingamelanga ngizingenise ehlelweni anti ukuthi siphile ukuthi thina omama sisukume anti silwise azawazi uhulumende okhona lo sihlukulizekile sisishem i-situation esibuye yonale khathesi yisitueshini esasibuye ngo-08 kwaba lo hulumende okubamba nanti izinto zatshintsha sajabula just for I think it's 3-4 years only but kathesi sokhanya sesibuyela back to 08 lezulu langikonakalikho
sibonge unkosazana Sethukani Sibanda ohlala emakhandeni koBulawayo asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile ubelela ngelihle ingoma emnandi this magic moment evela kumnumzana Leroy Gibbons esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela izakhamuzi zesigaba seMathabeleland North zicela uhulumende ukuthi aziphathise ngoba indlala isibhahile kulumango kusasa ke lilanga lothando ele Valentine's Day sibe lengqoxo ngaleli langa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.